Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuzivandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Umongameli weMelika omutsha uMnumzana Donald Trump uqale umsebenzi izolo ngokusayina iziqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena amahlayana kwabantu abangalamaphepha aqondileyo kuleli lizwe.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo, indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso singathi i-constitution ngesikhiwa.
Ibandla le-CCC lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokwengqezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abalimi bathakazelela izulu eliningi lonyaka loba kusesatshelwa ukuba lingadala umonakalo emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Donald Trump oweMelika uqale umsebenzi izolo ngokusayina iziqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena amahlayana kwabantu abangelamaphepha kuleli lizwe kanye lesokumisa imali yenhlelo zentuthuko ephiwa amazwe achiyeneyo ngohulumende weMelika. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President.
Kulandela ukufungiswa kwakhe, uMongameli Trump uhle wavala umngcele weMelika leMexico ngosuku lwakhe lwakuqala emsebenzini, njalo wathumela amabutho kulumngcele njengokuthembisa kwakhe ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Esayina isiqondiso esiphathelane lalolu daba kumbe i-executive order. UTrump uthe akusela bantu abadinga ubuphepheli eMelika abazavunyelwa ukungena kuleli lizwe emngceleni walo leMexico. Uthe bonke abadinga ubuphepheli kulumngcele kumele bahlale kweleMexico ngesikhathi izicelo zabo zisahluzwa ngurhulumende weMelika. UMongameli Trump usayine njalo isiqondiso esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu abangelamaphepha abazalelwa kuleli lizwe lanxa isisekelo sombuso welizwe sikuvumela lokhu. Kodwa olandela ezombusazwe zeMelika, uMnumzana Tim Moringai uthi udaba lolu luzahlupha ngoba kudingeka ukuba iPhalamende yeMelika ingenele ukuze kuguqulwe isisekelo sombuso iconstitution.
Ama presidential executive orders okunye ongathiwa birthright citizenship kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the constitution and ukutshintsha ukwamenda iconstitution lapha eMelika vele abakuthabeli kaningi nengi.
UTrump wethule njalo isiqondiso esimisa okwenyanga ezintathu usizo lwemali ephiwa amazwe achiyeneyo yiMelika ekhangelane lenhlelo zentuthuko iForeign Development Assistance esithi enye yalimali isetshenziswa ngendlela engafanelanga ekhuthaza ukungahlaliseki lokungazwani kulawo mazwe. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzahlaziya lezo nhlelo kusiya ngelizwe andubana athathe isinqumo sokuthi uyaqhubeka eziphathisa ngemali na kumbe uyavala lolo sizo kokuphela. EleZimbabwe lalo liyathinteka kulolu daba ngoba lithola imali enengi evela kuhulumende weMelika. Umuringai uthi lanxa engavumelani lenhlelo zika Trump ezinengi uyavumelana laleli nyathelo.
Foreign funding in a lot of countries ama leadership njenge Africa they abuse those funds. Abantu abamele be benefit from them do not benefit. Elizweni njengele twele Zimbabwe thina sele 60 minerals we don't even need the foreign funding but ngoba kuphambaniswa ukubusa ngeqembu elikhona ka TS elezano we have become paupers or beggars in a rich country.
Umongameli Trump usayine njalo isiqondiso esikhipha eMelika kunhlanganiso ye-United Nations ebona ngenhlelo zempila kahle i-World Health Organization kanye lakusivumelwano samazwe achiyeneyo esokulwisana lokuguquka komkhathi ese-Paris Agreement. Osekela uTrump uMnumzana Greta Vodloza Spanda uthi uyavumelana lezinqumo zikaTrump.
Into zonke lezi azikhulumile izolo egcotshwa wazikhuluma vele ephakathi komkhankaso. Abantu abaningi abamsolayo uzananzelela ukuthi kayisibo bantu bemeli ikakhulukazi ukuvalwa kweborder leMexico. Ye, wakukhuluma lokhu ukuthi khona nosokulabantu abaningi lapha asebesidla imali yeMelika bengafanelanga ukuthi bayidle. Asebesenza ubugebengu bengene ngendlela ezingalunganga eMelika. Yikho ke ngalokho nyakwamukela ukuthi khona avale iborder leMexico, abone ukuthi bonke abangela maphepha balungisisa amaphepha abo.
Usibanda uthi usekela uTrump ngoba ungumuntu okhuluma okusenhliziyweni yakhe.
UTrump kimi ngumuntu oqotho. Nxa engakuthandi akakuthandi. Nxa ekuthanda uyakuthanda.
Esinye njalo isiqondiso esisayinwe ngumongameli Trump izolo ngesokunqaba ukuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende ngoba uthi ufuna ukugumula ezinengi zazo esithi uhulumende udlalisa imali. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
The Voice of America.
Ibandla lesi-CCC lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokwengwezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzanywa libandla leZANU-PF. Lokhu kulandela imbiko othi kulamalunga ebandla leZANU-PF alungiselela ukubumba umthetho edalele iParliamente oza kwenza kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze umongameli Mnangagwa aqhubeke sembusweni isikhathi sokuphetha umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 singafika. Abazama ukuguqula isisekelo sombuso bafisa ukuba umbuso wakhe wengezelelwe ngeminyaka engedluli emihlanu. Bazama njalo ukuba amalunga edale lePhalamende lawo ahlale ezikhundleni okwesikhathi esifanayo. Kulaba kucele le-CCC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube abasekela okwenziwayo libandla elibusayo labanye abakuphikisayo. Bakhona njalo abakubandla leZANU-PF abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi okucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo indlela yomthetho indlela yesisekelo sombuso singathi constitution ngesikhiwa eyiyo mele ke iguide ukuthi umuntu umele abe sesikhathi esinganani. Siyakwazi ukuthi umnumzana Mnangagwa uvele ubusa nje ngokuqilibezela kazanga anqobe ukumgcike ekhethweni lwadlulwayo ukuthi ebesengezelela kuqili lobo ngokuzingezelela iminyaka edlula le yamela ayibuse aso sikuvume thina.
Lizayenzani ngakho ngoba kubala ukuthi bathi hayi bona bale majority edale parliament bakwenza isibili kuphumelele, liza kuvimba njani?
Sesiqalisile ukufaka inhlelo zokuvimba ke ukuzingezelela iminyaka kwaMnumzana uMnankagwa. Mbona uboni lontanga beqalisa ukungena ke befola ezitaradeni kobulawayo kusizangezelela ke uzabona amalanga alandelayo abantu bazaqalisa ukukhuluma lokutshengisela ke silungiselela ukuphikisa indaba yokuthi ubaba uMnankagwa azingezele umbuso okungekho emthethweni. Njalo angisho uyakwazi ukuthi ngomthetho enxa engaphumelela khona ngale parliament lapho abadla khona ke izankemfu zabo ungasela mthetho engabuya ngapha kuZulu through referendum sizabatshengisa ke iposition yamaZimbabwe.
Ukhanya ngazani baphona ukuthi kube lokuminye umthetho ozamisa ukuthi ungabe le referendum, kambe bangakwenza konokho ngokubona kwakho?
Abafuzanga bakwenze lokho, kodwa thina sozesimelela umthetho njengokukhuluma esikwenzileyo ukuthi sesiqalisile ke inhlelo zokutshengisela ulizwe lonke jikelele lokukhankasa okuqinileyo ukuthi kubonakale ukuthi into efuna ukwenziwa ngoba uMnankagwa asiyifuni njalo ayivunyelwa lapha eZimbabwe.
Ye, nxa sisikhangela sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulabanye abakuCCC kucele elikhokhelwa uMnumzana uWashimi Ncube abathi bangani bayakusekela lokhu, kodwa kulabanye njalo futhi kucelelelo bathi lapho ungazani ke abahambelani lakho. Lina liyakuphikisa siyakwazi, kodwa nxa ungani kuyaxokozela kumabandla aphikisayo kusizokuhlupha khonokho?
Akula kuxokozela okukhona kuZulu waseZimbabwe. Laba bangale bakhona ngale ngikhulumile ngezankefu abazidlayo asitane lazo lezo. Nasikhuluma ngoZulu ujikelele waseZimbabwe. Njalo othi yena akafuni ukwenziwa uMnankagwa kubela tshengisele ngosuku eParliament ajoyineke uZulu ukhankasele ukuthi simise uMnankagwa engazengezelela iminyaka okungekho emthethweni.
Lo uMnumzana Promise Mkhwananzi okucelele CCC elikhokhelwa uMnumzana Jameson Timba. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF.
Akula lutho solungelele eParliament kwakathesi. So nxa sikukhuluma kunjalo sikhuluma lokwana okuthi ngesingizi yi-ESA. Manje ukukhuluma isinyeyo kuba nzima. Ufuna into le imelelwe nxa isifikile lapho kumele ifike khona bese sikhuluma kuhle. Kwenzeka ukuthi singaphici amazwi kumbe siphice imibono kumbe inkulumo zabanye abantu. Ngoba into phela le it's a democracy. I-democracy isho khonoko phela ukuthi wona abanye bazabona ngenye indlela, abanye bebone ngenye indlela. Oqabekileyo ukuthi wona nxa sibona ngendlela zolezi ezishiyeneyo masingalwi. Asivumele into omunye nayo uyafaka umbono wakhe, omunye afaka wakhe umbono. Umbono ozancinta eminye imbono yiwo umbono ozathi carry the day ngosuku lwangkona lonalolu. So mina kangiboni ukuthi kona kule sizathu esokwethuka kumbe esokuphanika ngesingizi imizamo le yenziwa ngabanye bethu abafuna ukuhlova konokwana. Ubone laba abanye sebenze besethuka. Ngize ngabona le video yabanye bengani asebengene ezitridini besibetshaya itoyito. Idale lephalamende livaliwe, into ngayikabuye ephalamende. Kanti pho-ke kwini osekusethusa igundwane umango yena engekho lokuba khona endlini?
Ye, kodwa siyabona phela anisakwazi lo golide laye ulesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe ngumongameli. Kanti yindaba abantu beloko zithi hayi nangakwakangene kangene ugolide ezihlalele nje.
Ye, isifiso vele akula muntu ongenasifiso sokuthi kwelinye ilanga laye alibuseleli nxa engumuntu ovele ele ambition yona leyo. Nami ngindle ngithemba ngilayo le ambition ukuthi ngelinye lamalanga ngizaba ngomunye wokuqala ovela ngapha esihlubilini esamandebeleni ukuthi ngilibuse ngendlela efaneleyo njengoba namba abasikhokelayo abasandulelayo babunkomo abasalibusanga. Kodwa-ke yonke into ihamba ngento leyana esithi i-majority rule. Nxa abantu bengathi hayi thina sikhetha lokho wena uyabe usungubani oza kuphikisa. Thina kwidemokrasi yethu sikholelwa ukuthi nxa uphakathi kwidemokrasi noma into ubungayifuni, kodwa abanye bakho abaningi nxa bengathi hayi yikho lokho okuyikho khona lawe somele ugoqe umsila uhambe ngasona leso zinga ngoba yikho okufunwe ngabantu abaningi not necessarily ukuthi yena lawe uyabunjani yabo kufundile. So into zonke zile sikhathi uNkulunkulu uyakuhlela lokwana amakhosi afakwa nguye futhi.
Yes, ngathi ungabuya eParliament konoko wena uza kubamba njani?
Hayi lokwana ke andabona sokuphakathi kwami nomlimi wami akuseyinto engavele ngihle ngithi bhadla lapha ebandleni. Okusala nje ukuthi wena njengoba ngithilo kuvumalekile idemokrasi iyavuma
Lo mnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezano PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibutho le-Israel uHezi Halevi uthi uzasuka esikhundleni sakhe ngoba wekethisa ezomvikela okwenza ukuba ilizwe leli lihlaselwe iHamas ngomfufu ngomnyaka ka-2023. Amapholisa kwele South Africa adinga ngabomvu otshekesha omkhulu owaziwa ngokuthi nguTiger okubikwa ukuba nguye owayevimbe ukuthi abanye bakhe bengaphumi emgodini eStilfontein esabelweni seNorthwest okwafela khona abedlula amachumi ayisikhombisa. Namhla sixoxa labalimi endaweni ezichiyeneyo abakhala ngokuthi izulu selilinengi okokuthi lingadala umonakalo emasimini. Loba kunjalo bathakazelela ukuba ukunakwalo kungenza izifuyo zingabulawa indlala lonyaka. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomlimi weMangwe umnumzana Trimon Pofu.
Izulu liyana kakhulu okwakathesi ilanxa nje kwayenza ukuthi labuya late, but abantu balima izilimo sesimo sokuthi sezikhulakhulile mpijana. So izulu kuna liyana singakwazi ukuthi okwenzakalayo lizabe lizathatha isikhathi eside likhona yini okungenza ukuthi izilimo ezikhona zezikwanisa ukuthi zifinyelele ukuthini ziyakhula eziproduce ukuthi sezingadliwa. So yikho lapho esikhangelele khona singazi konti lizahamba njani, but okwakathesi hhayi lona izulu liyana sibili. Okunye sikukhangelayo kumbe sikukhangeleyo kumbe singani siyakwesabela yikuthi amadamu la ikakhulu amancane asegcwele. Isimo esinjalo singabangela ukuthi amadamu la aduke ngoba nanzela ukuthi amaningi angikhona amanye ayeke abe duke ezikhathini esemuva esidlulile. So okungenzakala kathesi ukuthi sesabela ukuthi engaduka futhi ebeselahla amanzi, sibe sesiyabhekana lo duke olufana naye futhi ngesikhathi esizayo ikakhulu ma sikhangelisane nesimo sezifuyo.
Yes, ngathi-ke khonapho ezifuyweni zinjani, lokho zisifa yini kumbe sokungcono?
Hhayi, izifuyo kokathesi sezihlambulukile. Ilanxa nje abantu abaningi bethu abaningi batholakale bevele sebengasila ngoba abanye buthola befelwe yi-8, abanye 4, abanye ngaka, abanye 10, abanye phose izibaza phose zavalwa, but hayi lezi ezasalayo okwakathi sesimeni sokuthi hayi zona sezihlambulukile, sezizifuyo sokuthi hayi sezingasebenziseka sibili, sezivukeka okwakathesi.
Emadlelweni khona kunjani?
Emadlelweni awutshani sobukhona khona okwesilukweni loku engikugqugquzela ukuthi ngiyesabela ukuthi nxa izulu lingahamba ngoba kakhulu utshani buyafuza ukuthi nxa bube khona kanje. So izulu liyale loku elisiba bukhona kuze bufike esikhathini sokuthi buyavuthwa, utshani kumele ukuthi labo buvuthwe ukwenzela ukuthi ngesikhathi nxa izulu lingasekho mbese kufika isikhathi sokuthi buyawoma. Kungenzakala ukuthi nxa ilanga selitshisa laphana bube butshani obuzivuthukela bodwa lula nje ngoba nxa utshani bungazange buvuthwe kungafika isikhathi sokuthi ilanga selitshisa laphana izinto ngazihamba nje even zibuthintalazane zezibudlayo obuningi bakhona uthola ukuthi buyabe buvuthuka nje kabusabutshani lona obukhona obuqinileyo okuthi lanxa bungabe sobuwomile kodwa buyala lokho bukhona buyabe buvuthukile ngesimo sokuthi abutholanga izulu elineleyo bavuthwe.
Ye, kodwa mabelekela isimo sinjani?
Amabele isimo sawo kwakathesi kwezindawo aseseright, but kwezindawo lezi ezizwa masinyamazi eziyimsenya ebesengana sesiba lobubomvu nje lanxa kade ngingakhuli kakhulu ebesengana sesiba lobubomvu ngaphansi okuyiko kungani ukuthi sicabange ukuthi engxenye kungaba yingozi nxa lingabe liqhubekelana kakhulu okwakathesi, but ebengawonakali kangako uma ngiwakhanyela kahle.
Ye, tshela abantu ukuthi ungaphi khonapho Mpofu.
Okwakathesi ngikhuluma ngisesigabeni semthunduluka lapho engiyakhe khona.
Lo ngumnumzana Trimon Pofu umlimi weMangwe esabelweni seMathebeleland South obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomlimi ohlala eCholocho umnumzana Jeffrey Chuma.
Izulu kulezi nsuku liyana sibili yalalapho nje okwakusiba nje lokuyisikhukhula khona esisaphinda sahlanyela futhi. kodwa hayi lonyaka sithemba kuzaba lesivuno esingcono noma nje kulokwesabela nje ukuthi ugwaye maybe engadubuka ngoba uvele usegeleze kakhulu kodwa hayi siyakubongela sibili esikwenziwe ngumlimo ngoba hayi izulu sibili liyana lokho vele lingakami lokho liqale ziku 24 December lamanje lokho lisina nje liseqisa nje amalanga hayi lokho siyakubongela sibona ukuthi asingaphepha endlaleni lonyaka ngoba indlala yezulu ingcono kwale lesiyo ziyathola ukuphila
ye baba Juma Nqasika ngela inkomo amadonki lokunye kume njani khona ngapho
hathi okwezifuyo sibili siyakubongela ngoba lokungodonki kwasohamba sokuxebula ingqoza kulezi nsuku hayi loqetha usibili uhlumile le nkomo zasesifa hayi kuthe ngokuna kwezulu izaphepha sibili hayi okwezifuyo siboni inkosi isiphathisile ngoba hayi izulu nje hayi line kuhle sibili kodwa uhluphe esaba lalo hheyi abafuyileyo bayehluleka ukubamba izifuyo ngoba emasimini lapha angikwazi ukuthi kungenziwa plani bani besikhalela nje ubukhokheli ukuthi kabutshele abanye amakhokheli ngamalayini ukuthi akubanjwe izifuyo ngoba indlala esiphume kuyo bakithi ibe nzima isicelo silo sesikhulu ukuthi ma bengezwa kababamba izifuyo ngikhuluma nje lapha ejimila kuwadi 6 under uChief Mathupula ngiphinde futhi ngithi bakithi abakhokheli bethu kabaqongosele ukubanjwa kwezifuyo ngoba indlala esiphumekiyo ibinzima kakhulu.
Lowo ngumnumzana Jeffrey Chuma, umlimi obexoxa lo Gifts Dube weStudio 7 esejimila eCholocho. Yebo ke kudaba olulandelayo abasakhulayo elizweni jikelele abangamantombazana ikakhulu abemaphandleni baqhubeka bebhekane lobunzima obugoqela ukukhulelwa bebancane okubangela ukuthi kube nzima ukuba baphatheke ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kudingisisa okwenziwa ngabenhlanganiso yePlan International okuveza ukuba amankazana afika isilinganiso esingamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 26% emaphandleni yiwo kuphela anelisa ukuphumelela kumhloliso ye-ordinary level. Inhlanganiso le iveza ukuba abaphansi kwechumi ekhulwini 8% yibo abaphumelela ukuya emakolishini awemfundo ephezulu. Ingcithi kundaba zamankazana zithi kunzima kakhulu ukuba abantwana abatholakala bekhulelwe baphumelele ukuya phambili ngesikolo nxa kuqathaniswa nabafana bona abaqhubeka ngemfundo lanxa kuyibo abone amantombazana. Eyinye yalezi ngcithi esebenza nenhlanganiso ye-Center for Girl Child Protection unkosikazi Nompilo Mlotshwa uthi abantwana abazithwalayo bayehluleka ukuqeda isikolo okwenza bengaphatheki kumnotho wakulezi nsuku.
Ama-child marriages lama-early pregnancies azitshontshela italente emankazaneni. Lokhu sikubona ukwekela ukuya esikolo, they are forced to drop out of school, njalo ke imfundo yabo ibisisiba limited.
Amazwi kaMlotshwa asekelwe ngunkosazana Pauline Chere, ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Young Women Arise osakhulayo.
Udaba lokwendiswa kwabantwana olwazakala kakhulu kuthiwa yi-child marriages luvame kakhulu emakhaya kwele Zimbabwe njalo akusinto ethokozisayo.
Unkosikazi Priska Piri ongumbalisi eHarare uthi kuqakathekile ukuthi kube lemfundiso eqinileyo ngokubaluleka kwesikolo kubantwana abangamankazana.
Abanye bafuna ukuba lezindlu, abanye bafuna ukuba lenkomo ezinye zabo, kodwa bagcina bengasenelisi ngoba sebengomama bemizi, sebelabantwana okumele babagcine.
Osakhulayo owafunda isikolo seSomalala eJombe, unkosazana Tabet Sibindi uthi iningi labantu akhula labo lehluleka kuqeda ngenxa yokuzithwala.
Ukuzithwala kwamantombazana amancane asesikola safunda kubaphambanisa ekuthini kumele achiye izifundo zakhe ngoba abangasakwanisi ukuqhubekela phambili eselesisu.
UTalent Manala odabuka eFlabusi uthi ngenxa yokusabalala kwabotsheketsha abantwana abangamankazana sebezithola besebunzimeni bokuyengeka behluleke ukuqeda isikolo. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha lowesifazana unkosikazi Petronella Chitsa uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba abantwana abangamankazana baphumelele. Ukumpumela imihloliso eyethulwe lugatsha lweZimbabwe School Examination Council ZIMSEC kulabantwana abangamankazana abalutshwane okwedlula abangabafana abenelise ukuphumelela kumhloliso elotshwe nyakenye. Ingcitshi zithi abantwana abazithwalayo kumele baphiwe amathuba okuqhubeka ngesikolo loba nje lokhu kusiba nzima ngenxa yamasiko lempilo kaZulu kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bakhala ngokuthi bathola inzuzo ephansi kulandela umkhankaso kahulumende wokubona ukuthi imithelo iyabhadalwa njalo akuthengiswa impahla ezingena elizweni ngokungekho emthethweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo, ASME's Advisory Council, yena ochathisa ngokungenziwa ngabamabhizimusi ukuthi beqhube kuhle umsebenzi wabo.
Abantu kumele ukuthi sifunde ukuthi to comply nemithetho ekhona. It's unfortunate ukuthi kwesinye isikhathi siyayisabela izinto kathana singakwazi ukuthi izinto ziyenzakala njalo ziphoswe. So sikhuluma nje i-encouraging ama-promoters ukuthi athi register their business. Lokhu kubanethisa ukuthi nabo siba lamathenda lezinye izinto zikahulumende labo babe yi-part of the system and also that contribute what they make as profit to uhulumende. Ngabe ngenzanga i-profit sokusithi ukuthi abafakarile. Nxa sikhuluma nge-domestic tax, wonke umuntu uyabhadala from the profit eyenzileyo. But nxa sikhuluma ngokuthi si-importa impahla njengalezi ezivela kwamanye amazwe, lezi kumele ibhadale i-customs duty kuzo. Lakho futhi kuyancedisa ngoba nxa usirejistile kulalokho esingama-tarifu, kukhona okunye esithi ngama-exemption nxa usirejistile. Ukuthi uzabona ukuthi ama-organizations anjengabo-CZI nabo-ZNCC, kuma-members abo, kwesinye isikhathi uyodiscover ukuthi i-duty ayibhadalayo kwezinye izinto encane or ezinye izinto bathola ama-tax benefits ngenxa yokuthi barejistile vele lezimra asezelkufike kusisim. But nxa ungazange urejiste uyi-informal trader sokusitha ukuthi khonkhona sebekuchaja iflaji ukuthi engachaja umuntu oya kubhizinisi lo muntu ozilethela iy'mpahla zakhe ezokuthi esingathi i-home consumption. I-domestic tax ibhadala kwi-profit le oyitholileyo. So kwezinye indlela kule mide yokuthi kugcine i-proper record ukuthi irekhodi izinto zakho ama-expenses nxa ugada li-rent ubhadale into emali engako. Le imali ngisebenzile ukugada, le ngisebenzile ukudla, le ngisebenzile ukubhadala izisebenzisi kube recorded. Kusho ukuthi nxa usuyenza i-profit nje sikhuphe zonke izinto lezi ukuthi ngama-expenses ubusubhadala i-tax from your profit. So akutho ukukhuma ngenxa yokuthi awuthengisanga kumele ubhadale umthelo.
Nxa lapho libamela kuhulumende likhweza izikhalazo zabo kuyalungiseka yini?
Ye, siyalisa sibili ngoba kubona okunye sitho ukuthi wonke ama-taxes alethiweyo especially kwi-budget leyedlulileyo amanye ayo not favorable SMEs but lesi sima. Yasikhona sisima lokho sisikhona sizama ukuthi sikhonsa sizama ukuhambisa isikhalazo zakho. Like umuntu oyi-informal trader asozakwanisa ukuthenga esiconkona njengoba bayenzisa i-fiscalization ngaphezu. Imishina esebenza ku-fiscalization awusoze ukuthi okay mile laphana kumbe ukuthi uyememile laphana. Ukusithi nevemba kumbe le-informal trader efuna ukuthi layo yenza ibhizinisi efana nayo uwafake under one bracket. Lokhu kuyabe kungekho clear. So wasele ngikhonkona one of the requests which is sentwazi ukuthi hayi sicela ukuthi kuba nje i-tax rating ezindlela sibanike i-tax holidays ukuthi hayi encourage them and give them ama-incentives ukuthi kube nesizathu sokuthi abantu labo bakwanise ukuthi ba-register uhulumende ngoba uyabe ukhombisa phela ngakhombisa inkazana ekhanga ngezinto zonke okumele ukuthi khona i-time ngayo akhona ukuthi kuthathe ihlobo igama.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo e-SMEs Advisory Council. Ingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma ngokugcotshwa kamnumzana Donald Trump. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.